Lokhu kuza ngemva kokuba umsekeli kaMphathi Ntambo wezemfundo uMnumzana Edgar Moyo ebike ukuba uhulumende uzazama ngazo zonke indlela ukuba abantwana befunde kungelambadalo ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukuvula kwezikolo ngeviki ezayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe ATUS uMnumzana Obed Masaraure ubike ukuba kabathokozi ngale mali.
Elena per capita is going to realize something like 560 local Zimbabwean dollars, which is less than $1 US per year. So for the whole year, Elena is supposed to get free education using less than $1 US. But look at the cost of education in Zimbabwe. We have some of the most expensive education in the world, according to research by the World Remit.
Umntwana wesikolo uzathola imali engafiki idola lemelika ngomnyaka. Ngomnyaka umntwana uzathola imali engafiki idola ukuba afunde. Thina silezikolo ezidula kakhulu nxa sikhangela inhlolisiso eyenziwa ngabe World Remit.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende acace ukuba uzayithola ngapi imali.
Free education also entails buying stationery, getting everything that is needed in the schools. This is the story in countries like Namibia, Zambia, among others. But they will also try to claim that there are also funds that are going to be allocated from BIM. But we don't need the basic education access module at a time when we have free education. That's a contradiction.
Imfundo engabhadalwayo icho ukuba kumele izikolo zithengelwe amabhuku lokunye. Lokhu yikho okwenzakala eNamibia, eZambia lakwamanye amazwe.
Ababalisi bathi imali incane kakhulu nxa kuqathaniswa laleyo okumele iphiwe izikolo besithi uhulumende aqakathekise imfundo. Abazali bathi kunzima ukuba ngomumo wezomnotho weselizweni bakhangelele ukwenelisa ukuthola imali yokubhadala indleko yezikolo. Umnumzana Herbert Mpala olomntwana oyaqala izifundo zeprimary kugrade 1 uthi uthwele amagabha avuzayo.
Lokho kukhulunywa nguhulumende into yamanga le. Asiqeda ukubhadala ama-school fees kathesi. Nasezikolo laphiwa abantwana bethu abahamba khona, abazahamba khona bacela kudala ama-school fees lawa. Ngaphandle nxa ukuthi bona laba bacela ama-school fees basebezidlela imali zakhona, kodwa ama-school fees lamabhuku nento ezishiyashiyeneyo ziyafuneka esikolo. Olomvulo longakafiki ziyafunakala. So lokho kukhulunywa nguhulumende ngabe kuyikuthi bathi free education maybe ebantwini abazwanana labo.
Lokhu kusekelwe ngomunye umzali uMnumzana Norman Sibindi yena othi imali efunwa izikolo ifunakala ilidola leMelika lona abangelalo.
Mina owamntwana useRobert Redwood Mfikile bahle bathi bafuna eyabo leyi eAmelika esibiza singama-US dollars, bafuna i-cash umntwana engene esikolweni. So kuba yinto esisindelayo ukuthi abantwana bazafunda pho, ngoba bathi umntwana ufanele bebhadale i-fees ukuthi engene esikolweni. So angazi ukuthi njengoba sebeyasixotshela abantwana, umntwana uzayenzani, uhulumende uzasinceda njani.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende yehlule ngoba isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thakunkana Ndoro engaphendulanga imibuzo ethunyelwe enkundleni yeWhatsApp, kodwa utshele iphephandaba leHerald ngolwesibili ukuthi izikolo sezilungelele ukwamukela abantwana ngomvulo mhlaka 9 Zibandlela lapho zivulwa. Incishi kwezemfundo lenhlanganiso ezimela ababalisi zithi imali eyaphiwa ugatsha lolu kayeneli ukuba lokhu kufezeke. Uhulumende uthi ugatsha lwezemfundo yabantwana abasanda ukuqala izikolo olwe-infant education luzathola amabhiliyoni angamakhulu amahlanu akuleli 500 billion, kuthi imfundo yaphansi eprimary izathola 1 billion, kuthi eyaphezulu loba isekondari izathola izigidi eziphezu kwamakhulu amane 430 million Zimbabwean dollars. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.